lutho ngoba lalela yena ipurpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhishwe ama sanctions but ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu ababakutshela straight ukuthi kumele wenze u-A lo B lo C wena you can't even do A usubhange even ama-demonstrations elizweni i-constitution u-section 59 we-constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a-demonstrate wena you have banned ama-demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama-sanctions ama-freedoms abantu abantu they are being abducted sizosetshelwa so uzibani u-abductiwe uthunjiwe wafakwa asikwazi ukuthi kuphi o naw useqhamukile asakwazi ukukhumbula ukuthi ube kuphi iviki eliphelileyo but all that shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama-sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption naw okay fine you created izek but izek yakhona is independent because right now izek sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama-political opponents you look at i-Gukurahundi you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe if you do not engage if uzobalekela ama-Zimbabweans where these concerns that want to bring them to you ama-advisors akho they are ill advising you because even ama-billionaire esiwaziyo our stand njengawe mna ngakwa uflya in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba utrump laye ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you yikuthi i-America has 97% employment rate and i-Zimbabwe has 97% unemployment rate
ubone ngani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko wokuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yezimbabwe yimpi evele ibikhona even esaseyena esaseyisaro likamgaba lesivele impi le ikhona ngoba iproblem ekhona is not just Thabo Mnangagwa, it's systemic. The problem ekhona is the fact that the ruling party is telling ukuthi vele yiyo and abanye abantu and ngibone ngabo is not gonna count. Sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoke iscarf. Siyazibuza ukuthi kanti uNcube kutshisa kanje usegqoke iscarf usesithi bamberile zanu. He's supposed to be a technocrat and he's supposed to be somebody o understandayo umkhonomo weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zami
uzamthambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hhayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqondo ukuthi
ibani uyabona ukuthi I think i-problem ihlala eZimbabwe and sesiyibona even nala e-America yikuthi it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi we-party nomsebenzi kahulumende uhulumende ngowabantu bonke uhulumende akusuwe phathi and abonqube beshiqa ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe baqashwe ngabantu ababhadala i-tax ukuthi bahole abonqube not the other way round iZimbabwe i-government well we know ukuthi ruling party izani but once usuphakathi kumele ube kwazi ukuthi usebenzele umphakathi wonke isizwe sonke awusasebenzeli nje izani